ngikhangela imopho ngendlela elingayo kathesi, ngibona ingani kayisayahlukananga kakhulu nomthetho wephosa lo obuvele ukhona. Kodwa into kumele siyinanzelele kubana ukuze kube njalo yikuthi last week ephalamende ama-members of parliament MDC aphikisana layo kakhulu imopha, bakhipha okunye okuningi okubi okade kukumopha, okade kusedlula lokho okade kukuphosa. So ngawunika umzekeliso ngithi bebefuna ukufaka okuthiwa yi-cordon, ukuthi ipolisa liyafika anywhere ipho ngokuthi i-area lay now e-cordon. I-area lay zingasho ukuthi inganani njalo kwenziwa njani. Abakhumbulayo kudala ngezikhathi zikegugurawundi, mina engingumfana omncane ngaleso sikhathi, kwakule nto kuthiwa yi-curfew. So bese bezama ukuletha i-curfew ukuthi iphenduke besebenzisa imopho. So siphikisane lakho kakhulu, uminister of justice wagcina evumile ukuthi kukhinjwe. Ngokunye okulutshwana okade kukhona, okunye lokusithi khona nxa ungaba ngomunye wabaphathekayo ukuthi lilungiselele idemo okuthiwa ngukhomvina, bekusithi nxa kuleyo demo kungenzakala anything lanxa lokho kungaphathelananga lawe, bekuthiwa uyabotshwa njalo uthathelwe lempahla yakho. So ibingumthetho omubi kakhulu. Kodwa kwakathesi ngenxa yokuthi inika amapholisa amandla ukubana ayale ukuthi abantu bademonstrate, mhlawumbe bahlangane, imopho sibona ingilokhu ngumthetho omubi ngenxa yokuthi yalisa abantu ukuthi benze lokho abakuvunyelwa yi-constitution, kungamalungelo abo awakudemonstrator nokuhlangana bekwenza ngokuthula.
Kukhona yini ongathi wena kumele kuguqulwe ukuze kuhambelane lesisekelo sombuso lesi?
Umthetho lo mina ngibona ngazani ukuze uhambelane lesisekelo sombuso kumele wesulwe wonke, qalisele kutsha ekutheni sibone ukuthi amapholisa nxa abantu bezademonstrator kumele amapholisa aziswe, hathi ukuthi amapholisa aphe imvumo yokuthi uhlangane labanye abantu. Liyakunanzela ukuthi kubona ngapha emakhaya nxa lingahlangana lingu-15 lilungisa okunye okwemakhaya khona ngapho, kuyabe sekuthiwa kumele ukuthi ngabe linike inotice. Nxa lingasaphanga inotice selingabantu okumele babotshwe.